linyathelo liqonde kakhulu, asingakhohlwa ukuthi isisekelo sombuso iconstitution icacile ukuthi umuntu ofuna ukuba ngupresident kumele abe njani. Isho ukuthi kumele abe yisizalwane seZimbabwe ngokuzalwa, abe ngumuntu oleminyaka engamashumi amane kusiya phezulu. Ingasadingi okunye okuningi lokho kwezimali, kayitho ukuthi kababe ngabanothileyo abazaba ngo-president. Ngakho-ke lokho kufakwe yizwege sekuvimbela abantu ukuthi bakwazi ukuthi bancintise bancintisele ukuba ngumongameli welizwe njengalokho isisekelo sombuso sibavumela.
Sibone isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission uJasper Mangwana uthi yena abakwenzileyo kuqondile ngoba uthi nxa uzancintisa kukhetho kumele utshengise ukuzinikela ngokubhadala imali enengi ukuthi hayi ngempela uzimisele ukumela abantwana beZimbabwe ukuqhuba umsebenzi kaZulu alubana uthe wakhethwa.
Ufaka iqualification engekho ku-constitution engekho even ku-electoral act. Indlela engaqondanga leyo, ama-regulations afakwa yi-ZEC kafanelanga aphikisane nesisekelo sombuso i-constitution kumbe umthetho we-electoral act. Ngangabe kudingeka lezo zinto ezinjengalezo ezezimali eseziqanjwa, kumele kunyiwe ephalamende ibe yiyo etshaya umthetho oqondileyo ukuthi lokho kakwenziwe. Akuvunyelwa ukuthi i-ZEC yiyo esingathi yona hayi ngokubona kwethu kufanele ukuthi wenelise imali engaka, kumele kube ngumuntu wenelise imali nxa uzamela. Akukho ku-constitution. Ngabe sasikudinga thina abantu beZimbabwe esenza i-constitution, thina esadala i-ZEC, ngabe sakubhala. Njengoba singakubhalanga i-ZEC kayingakufaki ngokuba kayinamandla okwenza khona lokho.
Ubona iluphatha njani lolu daba inkantolo?
Ngibona even umthethwandaba wakithi ungakazi wasipha izinto eziphuma ngendlela efaneleyo. Angiboni ukuthi lokhu baza ukwehlile ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo, kodwa-ke kasikwazi ukuthi bazaphuma lasithi isinqumo. Kodwa engingakutsho yikuthi nxa ufunda isisekelo sombuso seZimbabwe, ufunda i-Electoral Act, kucacile kahle kamhlophe ukuthi abantu bamele babe lelungelo lokuncintisa.